sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 3 uMabasa 2018 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba nosizo kithi, kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazile ukuthi ilizwe lethu maliphela buswa kahle lona lokho lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifana naleChina khona lethetsheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala, yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorogozi.
Abanemigodi eSmithfield Farm eMazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthethwandaba bemangalela unkosikazi uGrace Mgabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamhla balobelana izivumelwano eziyisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe omabili. Umnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labazomabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano beleChina leZimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. EleZimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kwele China. Ele China lona linamakampani amaningi aphatheke kumsebenzi wokwemba amajali gugu eZimbabwe. Kusavusa uMnumzana Robert Mugabe, ziningi izivumelwano eleZimbabwe elazilobelana phansi lele China ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abaningi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macaphulana.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba nosizo kithi, kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazile ukuthi ilizwe lethu maliphela buswa kahle lona lokho lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifana naleChina khona lethetsheya. Ilizwe lilambile, abantu bahlukumezekile ngenxa yombusakabi obaba uMnangagwa labobaba uMgabe labanye abawenzileyo kweleZimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungaboni ngani sitsha, yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala, lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kuMgabe ubekwe kuMnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babebonke leChina eDRC Congo, obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasotsha besilwa khona lekugabhisa. Ngakho ukuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa kwempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa yiChina, kusenziwa yiZANU PF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
Ngamanye amazwi uthi awubona kuhle ukungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
Kungeke kube khona China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala ziyafanana leze United States. Njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa izenzo zakhe emazweni ziyazakala zona ezikhuluma ngazo zamadayimani. Okuthengiswayo lapha lusapho lweZimbabwe lelizwe leZimbabwe amalungelo aphiwe China. Ukudla khonokho kuzavela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China akabanikeza izipho eChina bengatholanga lutho bona kuqala.
Uthi eChina lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukamnumzana Robert Mugabe kodwa lakulandula njalo liyakulandula lelo lizwe.
Hayi amacala vele abawavumi laba bantu. Ungabona belandula kakhulu yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho okwenzakalayo.
Umnumzana Dinezulu Macaphula na ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameni komo weStudio 7 eseSouth Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyaka nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kule nguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuzo weZANU PF bathi akula bubelo osobukhona nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu ukudlula lokho kade vele iyikho khona ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-5 rand kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi la ngibambe imali njengoba ngingumuntu ongasebenzi kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi. Ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhone ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali. So lokho umnankagwa waqalisayo ukubusa izinto vele seziwe isikula lapho ezazikho khona nje okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha emlizweni laseZimbabwe nje emibalwa ehlanganisa nje ukuthengela yena isikafu sakhe esihle ahambe esigqokile loba kutshisa njalo lokuphapha ngendizamthina esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi.
Elanxa kunjalo Nyoni bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvo tela umnankagwa ubona ungathi akhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo.
Uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela umnankagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona ababhenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU PF yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela umnankagwa. Kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awungeke wavotela amanyala afana lawona la akhona. So mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana lomnankagwa leZANU PF.
Abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje kuyini ongabakhuthaza ngakho?
Abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhetho nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sekuyisikhathi sethu thina abancane sekuyisikhathi sentanga yethu sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontukameni komo weStudio 7 eseHarare.
Yebo mthwala komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo. umvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm nilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 001202465 0318. Ngiyaphinda njalo 001202465 0318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazoyi bathi sebekhweza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mgabe, umkamnumzana Robert Mgabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mgabe wathi batshontsha imitshina yamakompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane esemayi Mugabe Children's Home. Umavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 eMazowe emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare ngokuchasisela uZulu okuyikho okwenzakalayo eMazowe. Leli nyathelo elithethwe laba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mgabe osebaqala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula eMazowe kusukela ngomnyaka 2000, umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Nasi futhi dadufonelwa tilibhana nomshani wawo
esinye sezisebenzi zakhe uyitshayele ucingo lamuhla. Lokhu sesisedolobheni ebuza ukuthi ingaphi, kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Nxa kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba atsho kube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenzayo emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mgabe ebethesa umlandu wokumtyontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini ukuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndingatorejista ukuthi ndithe company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganendise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mgabe ngale migodi.
Hayi, ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorogoza, bathi bekhitshwa nguGrace bahambe ekoti batshelwa ngekoti ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle, but sesizathumezela abantu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi into azenzayo. Kodwa manje waswelakala umuntu wahamba khonale kungoba babesesaba.
Unyoni uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani, echaza asekwenza unkosikazi Mgabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kuyefuna umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that, yena uGrace sehambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen ngabantu abamayinawo, so khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu eMazowe bathi kuyabambangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yakomgabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lifuna kuxothwe ilunga ledale lepalamende unkosikazi Nomvula Mguni lonkosikazi Dambani Moyo, ukansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. Osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandlaleli unkosazana Tabita Khumalo uthi umguni ongunompala jikelele ubandlaleli kobulawayo njalo wangena kudale leparlamente ngalokho kubizwa ngokuthi proportional representation nonkosikazi Moyo ongumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo betheswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ke umnumzana Obed Gudu omele icele lebandlaleli elisekela uMakhuphe waxotshwa kubandla licelele MDCT likaJamisa uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika ye-MDCT. Ake sizwe uMakhumalo exoxa ngeStudio 7 ngodaba lolu.
Silesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani njalo ngesiphula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombulamguni onguyade ngunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhuphe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obe ngukansela weluveze naye usuke wayaxhasana lobani nodokotela uMakhuphe. Kube sokusitsho ukuthi ephule isisekelo sethu njalo iprovinsi yasivuma ngasekuma lomgoqo wokuthi uNomvulamguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu sebehamba lobani lebandla likamama uMakhuphe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngathi ku-National Council. National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye leprovinsi ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani bese sikhangela ukuthi bayiphule yini izisekelo yini nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Yebo, sibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibule ukuthi laba abanye ke omqondisi Balanda Moyo u-Alfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ufakaze ngibutholile mvuto lebutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvulamguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kini lowo mgoqo, yiwumgoqo esizawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbeawo ekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa.
Lo unkosazana Tabita Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma leStudio 7 ekoBulawayo. Kodwa uhlelo lweStudio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhasi athi 909 AM naweshortwave 12080 laku 15775 kilo shortwave. Ulesitoku lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sihlolisisa okwenziwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo kuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe kuzakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokuthengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni kokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo akusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokeli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akulandlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili kusiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuzaka umbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuningi okubalise ngabantu okulokhu kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ukuyanga intengo yempahla elokhu iphezulu ukungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye. Umnumzana Mkhathini Ncube isakamuzi seHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa i-bond note i-US dollar loba i-eco cash.
Economy kathesi ayimanga kahle nathi. Basically izinto ziyadura thenga at different prices for the same product kuyabe kule eco cash price kule swipe price. Le price ye bond note, le price ye MIS dollars. So basically, vele, I mean, I don't understand why ukuthi I bond note yangithi labo ukuthi lizosincedisa ukuthi sithakle ishortage yama US dollars. But right now, at the moment, ibhoni nothi langikhona kalitholakali njengsokufanana le-US dollar langikhona.
Egcizelela kulokhu omunye wezakamuzi waseHarare umnumzana Nyarwatso Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali.
Imali lokhu iyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awutholi imali kumbe uyithola nzima. Ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe ashiye umsebenzi, kodwa ungashiya umsebenzi uphila njani futhi? Siphakathi kwembokodo nelitshe, isimo sethu sibuhlungu.
Omunye njalo uPascal Magiri ugcizele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye awukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisima ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So lamananga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business but after to even umsebenzi othi ikuphila ngokuthengisa njalo into njalo izinto zakhona azilathingwa ukuthengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo umsebenzi. Ama-industry avalile njalo amaningi aqhubeka elokhu evala imisebenzi awula uhulumende laye kukhanya akwazi ukuthi kumele ayenzeni okusobala yukuthi sephelelwe
ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni abanye sebeze bathi abasolathemba lalabo abazombusazwe kodwa elabo selekuNkulunkulu yena yedwa nje zwi.
Isimo sethu sibucayi asisihlanga sibili, siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako-Israyeli lapho bephuma ebugqilini kuNkosi uFaro. Bona bangcono ngoba babe noMose umprofeti kaNkulunkulu. Thina pho siholwa ngubani njalo usiholela nga lalamhla akukhanyi.
Abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kule China abathi zithengisela amazwe akuzwekazi le-Afrika impahla ezithuthukileyo kulalezo ezithengiselwa amazwe asentshonalanga athuthukileyo. Abanye bakhangele ukuthi ukhetho luzakwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla le-ZANU-PF linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangeleleyo njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Mele isithu sevini seHarare nguGibson Bebe.
Zulu wele South Africa le Zimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kwenkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Uhulumende we South Africa wazise ukuthi umuyi uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le nkulumo yabaningi emijoveni, ezindlini, emsebenzini laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathi usizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral.
Sesinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa uhulumeni. Umngcwabo uzakuba mhla ka 14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka 11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi edlula abanye abesilisa, loba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu abakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe kwele South Africa uBimbayi Maveruze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane nesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubajiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusifonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stalwarts.
Nangamazwi agcizelelwa ngomunye olutsha uSithabile Mlilo.
Siyamkhalela Sibili nemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakwaWinnie ukuthi waye senza okwembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza okwembangazwe.
Womele MDC Thiko le South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC Thiko le South Africa lalo likhala ndawonye lemuli kaMui lisithi impa yakhe ibulahlekelwa kweAfrica jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela, umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhunu eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi thina lala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936, wasethathwa ngowayengumongameli umuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Humpalu mpalu fele humtaga malu
ngele ezinye izindaba ebezigokela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. uMnumzana Cyril Ramaphosa wase South Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lester wonkeeps Dube. Asihlanganeni kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilan.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.